abasizi balapha abaningi bemazi yokuthi ubutcamp nosa sibiza nje ukuthi ubutcamp leyo ubutcamp ngobunye wabantu abasungula into lezi ze-industrialization in the 90s lapha bekhokhelwa umqabo uJoshua Ngugu yena labantu abanjengabo Strive Masiwa labantu abanjengabo Nigel Chanakira labantu abanjengokamshinda yabantu babephambisa ukugasa into ze-indigenization kungakangeni amasela lawa athe sengena kusiya phambili kwathi kusuka lapho abantu ngathi bakhumbula ukuthi kusiya kufika into le kwamaselula yama-mobile phone nguye owayephambili eyisebenza indaba naleli bantu ndodazi wonke layo ngumanjinela uStrive Masiwa
ye kodwa ubona ngazani pho akweza kwakhanya sibili kungabe kuyini ngokukhanya wayezinto ezinkulu
kakhulu yabona umuntu ngathi aqalisa sibili khona phana kufakwa ama-cable amafoni ama kuqalisa sibili expansion yama landline eZimbabwe ikhampani ka-Kenis yayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kusenza zonke into lezi nokho nxa sithi siyakhanyela nje ilokhu zela into ye-mobile engingayikhuluma nguye wayephambili but kakhulukhulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe besiyafunda abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni yikho abantu abaningi bengimazi mnjani besingathi ngu-president nxa kuyinto ekhonayo ukuthi u-chemist unike kuba kubulawa isinda kakhulu eHarare ngokwaye ngumuntu wakobulawa ohlonitshwa ngabamachurchi ehlonitshwa ngezomba ngazwe ehlonitshwa kwezamabhizinisi yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli
ye kuthiwe khonapha segula sokule nto ezinjalo bekungani konke khonokhu asakubambanga kambe kungake kwahamba njani okungani kuhamba kuhle
ye kuthi kube ubutcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi iminyaka edlule lapho bewatshaya istroke khathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys yikho nje khonokhu ungathi hayi kucinyeni kumkhuleli ayi bengani sekhule asine iminyaka eyi-77 kodwa asingatho ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi yokuaba le stroke lokuthi kidney yakhe besisala yikho kunjani okusuke kwamkhulela le izolo
singathi abantu bazamkhumbula ngani
abantu bazamkhumbula kakhulu uKenis ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni especially lawa awaye-injiniyari wayelo mbono uKenis ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasukubona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi yikho kakhulu abantu abazamkhumbula ngawo nabanye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngasese ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule lizwe lalifuna ukuthi liyefikiswa kuzapho ngasese kwakudinga khona phana u-chemist eHarare ukuthi elifikise nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzapho kwakudinga no-bootcamp ungakuthi njani elifikise he was an important back channel for inkulumo ezinjalo.